zikhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu ku-Ward 9 emavinkilini emambale ngomgqibelo. Izakhamizi zesiqinti leso zibikele umsakazo we-Studio 7 ukuba indlala lokusilela kwamanzi ziyakubona, kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba akula abenelisa ukukwenza empilweni yabo. Abantwana labadala kuyafana, abanye baze bayende kumbe bathathe bengela zithupha, okuphinda kudale ubunzima kulabo abasanda kuzalwa. Umphathintambo obona ngezabatsha owe Youth Indigenization and Economic Empowerment, umnumzana Patrick Juwao, ubike ukuba kuqakathekile ukuba abantu babe lengwalo zokuzalwa, njalo uhulumende kumele akwenze kube mqoka kunhlelo zakhe ukuba atholise abantu ingwalo lezo. Uthi uhulumende uzaphuma lemizamo ezakwenza kube lula kumuntu wonke elizweni ukuba athole ingwalo zokuzalwa, isithupha kunye le-passport. Unkosikazi Gladys Dube, omunye wezakhamizi lezi, ubike ukuba ngempela abantwana bemambale babhekane lodubo lokuswela incwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezama-birth. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda, so udubo lwabo babefanele bemasportsini, inkinga kukho kubonakala ukubana abala ma-birth. Yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo, nxa kuthi umzali wakho usetshonile, ukubana ibirth uyithole kube nzima.
Umnumzana Wilfred Ngwenya, okhethwe ukumela izaphu ku-Ward 9 emambale, uvumelane lonkosikazi Dube ethi ngempela abantu abaningi abalazithupha lencwadi zokuzalwa kusukela kunsane kusiya ebadaleni, ethi usezazama ukuba kube lohlelo oluzabona ukuba abantu bayathola lezo ncwadi, ngoba uzaswela labantu abangamvotela ngoba iningi ayilazithupha.
Bengelawo nje kungenxa yokuthi abantwana kabala abazali. Abazali abanye abantu babhubha ngesikhathi segukurawundi. So bathi ma bebulewa ngesikhathi segukurawundi, abantwana besala bekhula bengelabazali. So kunzima ukuthi abantwana bathole ama-birth certificate.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Patience Ngwenya, yena uchaze ukuba yena incwadi yokuzalwa ulayo, angelakho isithupha alaso, sabuya singadindwanga isithombe sakhe, ngakho kakatholi imali yokuthi abuyele ePlumtree ayelunyisisa.
Ibhethini layo isithupha angilaso, sabuya singelakhanda. Bathi ngiye ePlumtree uzethola esinye, manje angilamali yokugada.
Unkosikazi Lista Ndlovu owematsha amhlophe emambale uthi kunzima ukuba lesithupha kumbe ibirth certificate ngoba abanamali.
Uyithatha i-birth record ya expire after 6 months, so ma ususiyayilanda futhi uyinkalakatha yemali. Utholisana ukuthi awulayo le mali yakhona yokuthi uphinde futhi uyayilanda i-birth record ukuze uyethathisa umntwana i-birth lezithupha.
Unkosikazi Selusiwe Sibanda, oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu, ubike ukuba yena kalasithupha le-birth certificate ngoba lonina ulohlupho olufanayo.
Mama wayengalasithupha, so uthe ngalasithupha uthe sesiyathatha isithupha, ubaba wahamba so vele.
Unkosikazi Sehliselo Moyo uthi kunzima ukuba athathise abantu bakhe abayisificaminwemibili ama-birth certificate ngoba kalamali, njalo lo mkakhe sewadliwa zindunduma eGoli.
Abantu abangabalazithupha, inkinga yokuswela izithupha, ngaqala ngathatha i-birth certificate, i-birth certificate yami yalahleka. Ngithe sendithotha isithupha, ubaba wahamba kokuphela eGoli.
Uchalimani webandla lezaphu ezansi emaNdebeleni, umnumzana Matthew Sibanda, ubike ukuba empilweni yenengi elingela zithupha lencwadi zokuzalwa kuba nzima ukuvota kumbe ukwenza lutho kanye lokungena kunhlelo ezehlukeneyo ezweni. USibanda uchaze ukuba udubo olubhekane labantu abanengi eZimbabwe yikuthi amahofisi awezithupha lencwadi zokuzalwa akude labantu. Ngimele iStudio 7 ngiseMambale, ngingunompumelelo Moyo.